Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 ngoMpandula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV bathi kuyadanisa ukuthi abanye abahlolwa leli gcikwane ababuyeli ukuya kwamukela impumela ngoba bengazimiselanga ukuzwa iqiniso ngesimo sabo.
Indaba ye-stigma discrimination day isesekhona kodwa ambona ukuthi iseseyiliyana enjengakuqala emangalisayo ukuthi sokuyinto eyethusayo. Yekusesekhona ningazi ukuthi umbe yona inaphi nxa ikhuluma ngenani elinjalo nyathelo bani okumele silithathe.
Kweziphathelane labatsha sixoxa loNtando Inkosi Moyo uMahlekisa icomedian. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza bathi kuyadanisa ukuthi abanye abahlolwa leli gcikwane endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ababuyeli ukuya kwamukela impumela yokuhlolwa kwabo ngoba bengazimiselanga ukuzwa iqiniso ngesimo sabo. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi phakathi kwabantu abangamakhulu azinkulungwane eziphose zifike ezimbili i-196,000 abahlola leli gcikwane elizweni lonke ngomnyaka odluleyo. Abazinkulungwane ezilithumi lanye 11,000 ababuyelanga ukuya kwamukela impumela yesimo sabo ukuthi balegcikwane le-HIV kumbe hayi. Inhlanganiso le ithi iningi lalaba bantu ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu i-25 lamachumi amane lesishiyagalolunye i-49 okuyibo abatholakala belegcikwane lengculaza eliphezulu nxa beqhathaniswa labaleminyaka engamachumi amahlanu kusiya phezulu. Asizweni imbono kamnumzana Obert Banda olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV ngalolu daba.
U-11,000 khangela iZimbabwe yonke jikelele. Ungathola ukuthi mhlawumbe labo bantu ingxenye ngabantu abakwaziyo bona ama-statuses abo kodwa abefihla ngoba lapho kakucacanga ukuthi ngabala amakhosikazi kumbe ngumuntu owazihambela yedwa. Kodwa abantu engibona ngani bavama ukuthi bangaba lihlupho kakhulu ukuthi kuyabe kulomama lobaba endlini kumbe umama utestiwe usekwazi kumbe ubaba watest unathatha aphilize efihla umama wabona okunye endlini wasesithi baba kasande sonke siyetestwa uzathola ukuthi ingxenye umama yena athathe yena ade angizawalanda kungabe kungani kulento enjalo engabe isenzakala kodwa but ngalezi nsuku kungathi hayi ambona ukuthi kungaba lento emele iyenzakale enjengayona leyo ngoba imfundiso abantu khaya ngani bazithola kuyangidanisa ngangisenza inamba engangayonalo ikhulunywa ukuthi 11,000 abantu kodwa bakhanselwa kuhle kuhle ngoba sibe ngcitshi.
Khonapho sakhuluma ngengcitshi lezi nxa umuntu esiyahlola kuvele kuhamba njani
wena wozibuyelayo ukuthi hayi mina ngihamba ngodaba olunje ngiyisisa ukuthi ngihlolwe kwakahlolwa yikho lapho asebefuna ukuthi bakunike izifundo counseling yona lana nje ukuthi bakulawuza kubuza nje kahle kahle ukuthi uzocabangele khona ukuthi umbe uzofuna ukuthatha inyathelo elinjalo ngoba kaphongu kusukela ukhansela athi hayi njoba kunjalo hlolwa ke igazi angisho uyakulungisisa ukuthi ulungiselele la ukuthi njani nxa nani seliphoqisene ukuzwe lawe ngokuzwisisa kwakho ukuthi kumbe kuqakatheke ngani ngawe ngokuzwisisa kwakho kumbe akuqakathekanga ngani liphoqisana nxa ungazilungiselelanga njalo ukhawunsela ukhona ukuthi akunikeni elinye ilanga ukuthi ungezwa sukhululekile kuyasixoxisane njalo esiqhathisela phetha gcinela khona uze wedwa kusuka kuwe wena umuntu ukuthi hayi nemfundiso engiyitholileyo ngibona ngani hayi ningahlolwa igazi even lalapho usuhloliwe igazi ungakaphiwa impumela yakho ukuthi noma kume kanjani lizaqalisa futhi njalo lapho elasukela khona libonisana ukuthi noma kungabanje kungabanje ungakwemukela njani kungakaphiwa lawo maresults xa ungazimisela ngokuthi wayemukele lawo maresults angitsho uyathiwa njalo enye i-review date ukuthi hayi musana usuzimisele ukuthi yemukela impumela ekhona ukhululekile ukuthi uphenduke njalo
kungani abanye belokhu bebaleka kunje umumo osunjani kathesi
indaba ye stigmat estimation day isesekhona kodwa ambona ukuthi iseseyiliyana enjengakuqala emangalisayo ukuthi sokuyinto eyethusayo yeyo kusesekhona ningazi ukuthi umbe yona inaphi nxa ikhuluma ngenani elinjalo niyathile bani kumele sibithathe
lo mnumzana Obert Banda olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza i-HIV ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kulandela umhlangano omkhulu wabantu abavela emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika abahlala eMelika obusethula izeluleko kwezokusungulwa kwamabhizimusi. Iningi lingabe lizibuza ukuthi kulukhuni kumbe kulula kangakanani ukuvula ibhizimusi eMelika nxa ungasosizalwanisa kulelo lizwe. Umhlangano lo uqhutshelwe khonapha eWashington DC inhlanganiso ethiwa yiSouthern African Community USA. Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esidabuka eMidlands njalo seleminyaka edlula amachumi amabili ehlala eMelika. Umnumzana Ncube ungumsomabhizimusi olenkampani ethwala izimota njalo eminyakeni edluleyo uke waba lendawo yokudlela lokunathela utshwala abantu bezilibazisa iClub Zambezi eIndianapolis. Untungamini Nkomo Studio 7 uxoxa lo Ncube ngalolu daba.
Ukuvula i-business lapha e-America kulula kakhulu okwedlula uku-apply for yona i-visa yokubuya e-America. Njalo into yakhona uyakwazi ukuyenza online njengelizwe eliphucukileyo leli izinto zakhona zihlangene kakhulu. You just go online uhambe ku-IRS website lapho uzathola khona i-federal ID number yakho eyiyo ezakutsho ukuthi ubhadala ama-tax kanjani. Into elula kakhulu Mr. Nkomo lapha e-America.
Okusuke kuhlupha abantu abaningi ncube imali yokuqala ibhizimusi itholakala njani njalo kulula na
Ya yona iye nje into ayisukube yinkinga yena leyo ukuthi khona imali yakho yokuqala ibusiness abantu ukuthi beyithole kuba nzima but uzathola ukuthi lapha kulama small business loans amabank banika ama loans lapha sibili ama unsecured loans ukuthi khona abantu baqalisa ama businesses they are channels civil that are provided by our government especially even amabantu aba minorities and stuff like that so you know they really tend to look out for minorities here unlike ito ukuthi ama minorities uthi chaya sesiwathathela amaplazi sesiwaxosha sesisalilizwe selifashakile so
ubunzima umuntu angahlangana labo nxa sethe wasungula ibhizimusi obugoqela buphi
kakhulu nje abantu bona yena baba beziphambanise kakhulu ekuthene kulandeleni imithetho yena le bekwe yi-government kumbe ama-administration ama-business ababekiwe uzathola ukuthi nje abantu baya bezikhiphe kakhulu sibile kumabhingo abantu abona ukuthi lapha kulama-investigators people who come and ngibuvula i-restaurant kumbe uvule i-business yamathaya kumbe ngiyani kula abantu ababuya bema-monitors ababuya befakwe i-government ukuthi bebuya bezokhangela ukuthi into yakho uyifeza kuhle uyihambisa ngendlela so uzathola ukuthi abantu abaningi kakhulu especially nje thina esivela emazweni la abathi ngama-developing countries iindlela zethu zokwenza izinto ziyabe lokhu eziyizo zene ziyana ezakithi ezekhaya uthi usufike lapha elizweni eliphucukileyo uthole ukuthi hhayi wona lokhu ufuna ukudonsa ngendlela zakho zakude khona lezemuva kanti izinto sokumele ukuthi zihambe ngenye indlela so wathola abantu bevalwa sibili ngendaba yenaleyo
wena njengosomabhizimusi iwapha ubunzima osuke wahlangana lapho
Well mina sibili ngihlangane lobunzima obukhulu iviki liyane ephelileyo i-truck yami le-trailer kusuke kwamnyomuka somehow so konke nje kwahle kwathi i-trailer yayale lezimota zasasazeka zakhona lezonke zahle zaba total le-truck yami la yaba banged up so ukuthi you know I'm dealing le insurance ukuthi khona iza kubhadala khona ubuhle bakhona emazini wona lapho ucile ukuthi izinto zonke ziyabe zi-insured ukuthi khona nxa kusenzakala izinto ezimbi kangaka insurance will take over the payments you know it might be damage lay is over $80,000 so it's quite a lot of money
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika eVirginia kodwa edabuka eMidlands wexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 Namuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni esilethulela zona ngensonto viki zonke sixoxa lomnumzana Jabulani Mpala ohlala edaluka eLupane Umpala uthi izakhamizi zalindawo zilenhlelo eziziqhubayo ezigoqela ukwakha izambuzi zisebenzisa imali eziyithola ezivandeni.
Thina silezingadi zethu esinye impidakiso yiyo iphekishi esilayo bangathengisa impida ye-$5 for 3 weeks ngebhegi lami ngesamini. Siyahlanganisana ngembono yethu abantu khathesi izigaba asazithandi. Izigaba esizithandayo ngokuthi khona sinjani sendlala icansi sisihlale sizive imihlanxa yethu nenobhizi yethu. Konke lokho kusembonweni yobuntu lwesintu.
Ngokhetho oludluleyo wakhankasela ukuba ngukhansila kaward 19 njalo ukubandla leZANU-P F. Lokhu uqhubeka yini uleli bandla?
Thina ngokwethu uma siqhubisa sizizidele imuli zethu ngoba uhulumende silaye uyasenzela konke esikufunayo. Nathi siyazincedisa simelela isamba sikahulumende ngoba silezingadi siphiwe ama-swampy places lamatete ethu. Ngiyahlalela umungu ngoSeptemba.
Lo ngumnumzana Jabulani Mpala, isakhamuzi sedaluka eLupane, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eLupane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo lilami ontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo sakhulayo ongumahlekisa esingathi comedian ngesiNgisi uNtando yenkosi Moyo. Siyakwamukela kuhlelo Moyo.
Yebo, lami ngiyamukelekile.
Akutsho Moyo, kumumetheni ukuba ngumahlekisa?
Ube ngumahlekisa ngoba umuntu okhuluma indaba ezijengisayo nje njengoba lisitsho igama lomsebenzi. Okhangela esingathi ngama-scenarios nesilungu izinto ezenzakalayo empilweni azikhathazifayo ngendlela ezahlekisa abantu. Njalo ngumuntu okhangelayo singathi mhlawumbe nezinye nje izinto nje ezi-surrounding nje ebantwini azifake ngendlela elula embanjeni.
Uqale nini ukwenza lo msebenzi njalo kungani ongene kuwo?
Umsebenzi ngiwuqalise ngo-2010 ngathi nje kwangihlela nje njengokuthi uba ngusesada kuyakwehlela. Kwangihlela ngoba ngase ngangisesikolo ngesikhathi sangikhona sengithelelwa imali yesikolo asengithatha udinga umsebenzi ngabona ukuthi into elula kini engingayenza yokuhlekisa abantu ngoba vele lezi ezokukhuluma ngandlela engizenza lesikolo ngoba ngasezinto zabo-public speaking into ezinjalo.
Uvame ukuhlekisa abantu ungaphi? Uyahamba yini emaklabhu?
Ngihamba emaklabhu izini lakwezinye nje izindawo ama-theaters zokhonapha elizweni lakithi. Njalo ngilo mkhosi esiwenzayo umahlekisa comedy club futhi ngolwesihlanu lokucina nyanga zonke siba lo mkhosi lapho esibiza khona abantu babuye e-theater sizoba qamula imbambo.
Akubabulale ngembambo abalaleli.
Abalaleli ungathi fana lepolice ulivele sithi hey Shamwari, Shamwari baka moto bese ukuthi ngithemba ukuthi ule $2 esikhwameni. Ngathi sikhakha Shamwari story yakho ndiyithi ibuza ukuthi uzimisele na ukungidisa. Manje bese ayo Shamwari inyadi ayide mashe bese ukuthi le indaba encane nzama sini business abakhulu bakhulu bami bangasi. Manje bese sithi ayo Shamwari uzorabat bese ukuthi hayi faka $50 ngihambe.
Bathi ingoma emnandi yaphindwa akubaphinde njalo Ntanda.
Ngizaxoxa nje ngendlela abantu abathanda ukulwa ngayo ezindlini. Ngakhuliswa emzini wakithi ubaba ube ngumuntu odla amanzi, umama engumuntu wesabatheni nje umuntu obezihambela ekhethi. Hayi lokho esahamba ekhethi ubaba sowaphumula. Ngafunda into eyodwa ngokuhlala nabo laba abantu. I-communication yethu. Ngesonto ekuseni ubaba ubevuke lebhabhalazi. Kuthe lebhabhalazi avuka ehlala ngaphansi kwesihlahla selemoni esiyadini laphana. elengoma yakhe ayevuke ichaya ekuseni wayethanda ama-Soul Brother ayevuke ekuseni ayifake irekhodi yakhe laphana azithayela ama-Soul Brothers umama wayezonda asuke ayekhiphe irekhodi kababa leyo ayefake ingoma yama-Soul Brothers ayesithi eyakho imali iphelele otshwaleni kodwa lapha ekhaya sibulawa yindlala ubaba asuke abe lolaka ayekhipha leyani irekhodi akufake yakhe wayefake ingoma ethi ngesola ngakushililani njakiye mama la aphuke khonapho hamba ayefaka futhi amanye futhi lawo ama-Soul Brothers ayesithi kuthanda bani mina nepala kuthanda bani na baba aphuke njalo ahambe la ayeyikhipha leyo ayefake yakhe ayesithi yini indoda ngowami lo muzi uqoqo manje indlu yonke kodwa into eyayisenzakala umama nguyayonqoba lo msindo ngoba wayehle ahambe ayefake yakhe ingoma esithi khonkweni kodwa uzosalawe ngoba ubazaabantu njengoba uvele ukwazi vela abafazile ababa lelasiseke yonke
wayehle eqhuqhu yihlo khonapho vele ihlipheli indaba
yayihliphele khonapho indaba wayehle vele ahlamnqobe khonapho
ezombusazwe zonakala izibathi na
ezombusazwe siyaziphatha nazo baba khona abanye abangathi abazidabuleli kuhle ngangixoxela nje abanye ngisithi khonkhona kulesi khathi sokuthi ngabe laphana ngesikhathi sama-election njengoba kwawina ibandla elileslogan esithi ibhora egedini ngabe babiza umbizeli webhora kwaba nguye ozobizela ama-results ngibona ngathi kwakuzaba ngcono
isikhathi kasisavumi ntando ungabatshiyela waphi amazwi ikakhulu abatsha abangababe lesifiso sokulandela unyawo lwakho
hayi engakutho nje ukuthi ngabe khona abalesifiso akusimsebenzi olula lo umsebenzi ofuna umuntu ohlanyayo ekhanda wabo ukuthi ube ngumahlekisa kubele ubungansiphambeni ekhanda wabo ukuthi ucabanga ukuthi into iyahlekisa ukuze uzeyitshela abantu bahleki yabo ngathi isiphambeni kancane kodwa khona onesirus not abantu nawe ukuthi ngumuntu oziqhayelele ngifuna umuntu ozimiseleyo ngoba kusese industry singathi industry entsha sasungula amandla akhona lapha njalo kufuna umuntu elesineke obekezelayo njalo ohlekisa ungathathe amajoku la ezidingo esizibonayo lapho ezigcwele kubo WhatsApp usuzenze zakho kumele ube ngumuntu ethandayo nje ukuba labantu njalo uhambahambe uthandele ukufundafunda izingwalo ukwenzela ukuthi ube lo mbono ongathi uhlelekile
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ntando uqhubeke ubabulala ngembamba abadala
hhayi ngiyabonga mbona
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo lilami uNtungameli Nkomo ngixoxa lomahlekisa uNtando yenkosi Moyo asidibaneni kuhlelo lonye ngeviki ezayo olivalelisayo ngoNtungameli Nkomo lilale
Siyabonga Ntungameli obusethulela uhlelo oluphathelane labatsha. Hayi lami lapha zingivulele imbambo. Isikhathi savumi kuba siqhubeke sonke kodwa ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo abalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane le-HIV bathi kuyadanisa ukuthi abanye abahlolwa leli gcikwane ababuyeli ukuya kwamukelwa impumela ngoba bengazimiselanga ukuzwa iqiniso ngesimo sabo sizwe ingxoxo esiqhubela umnumzana Mzobanzi Ncube usomabhizimusi wakhonapha eMelika wathi kulula ukusungula amabhizinisi kuleli lizwe nxa umuntu ezimisele Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.